Soku isika disendaba ku VOA Debele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Thatha ithuba lokubonga uJonga Khandemiri obesilethele indaba ngolimi lwesiShona olamukela kuStudio 7 ngolwesibili mhla ka 11 kuMabasa 2023 ngukeino kumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
And you must remember many of these people, like I said, have children.
Kulaba abantu kulabantwana soloku bazalwayo abazake baye eZimbabwe.
Sokuhlolisiswa udaba lwamaphepha eZimbabwe exemption permits ePretoria High Court.
Kanya kuningi ukungaphakathi okunganakuzwisiseki nokudonselana. Into engiyaziyo ukuthi bakhona abanye ababesafuna labo ukuthi kube nguzibani lozibani ongabe ungayisikho okuyikho okufunwa yini ngumphakathi.
Kulokufuthelana kubandla le-Citizens Coalition for Change ngokukhethwa kwabazancintisa kukhetho oluza kwenziwa lonyaka.
Lokhu kakuyindawo ngomdlalo nje umshona sibhodiswa ukuthi khona kuthiwe kukhona okwenzakalayo khona kungekho.
Amapholisa athi asehlolisisa okwenziwa yilabo abaphuma kumabonakude wezindaba owe-Al Jazeera bekhuluma ngokuthengisa igolide ngudlu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kuqalile namhla emthethwandaba wePretoria High Court ukwahlulelwa kodaba lokwesulwa kwama-permit ezizalwane zeZimbabwe eziphose zifike izinkulungwane ezingamakhulu amabili. Uthuso Khumalo usipha lolu daba esePretoria.
Omahluli bedale lePretoria High Court baqale ngokulalela impikiswano enhlanganiswe Helen Suzman Foundation eyihamba phambili kulabo abaphikisa ukwesulwa kwama-permit la. Amagqwetha alinhlanganiso atshele omahluli abathonisa lolu daba ehlelweni lokuxhumana lwe-internet ukuthi ukumiswa kwalamaphemithi kwenziwa ngendlela engekho emthethweni. Linhlanganiso ithi abeZimbabwe laba akuzange kukhulunyiswane labo lesi sinqumo singakathathwa. Bathi nxa amaphemithi la engesulwa, abeZimbabwe laba bazathwala amagabha avuzayo njengoba bakhile kwele South Africa sebezicandele impilo, imisebenzi, izimuli lezinye indlela zokuphila. Okuhlanganiswe Helen Suzman Foundation unkosikazi Divashni Naidu ocindezelwe lolu daba lungakaqali emthethwandaba uchaza esinye sezizathu esenza baphikise ukwesulwa kwamaphemithi la.
And you must remember many of these people, like I said, have children.
Kulaba abantu kulabantwana soloku bazalwayo abazake baye eZimbabwe kodwa kuthiwa khathesi kumele bayophila khona.
They don't even know what that's like. All they've ever known is South Africa and the country we have here.
Amalunga enhlanganiso Operation Dudula abachayeli bamaroli lezinhlanganiso bebekhona emthethwandaba besithi basekela ngokugcweleyo inyathelo kahulumende lokwesula amaphemithi la. Unobhalo enhlanganiso Operation Dudula unkosazana Zandile Dabula uthe abeZimbabwe laba abasafuneki kwele South Africa.
So another reason is funa ukuthi bahambe babuyele emakhaya ukuthi bathatha imisebenzi yama South Africans like abalethi any special skill basebenza baba abo driver bama truck and yet akusi special skill umuntu ong driver kungathathiwa umuntu wase South Africa a drive but because bona baba exploit ama company aba exploit labantu umuntu ongaphandle wakwazi ukuthi asettle less for 1000 rand per month yet umuntu ala South Africa because umthetho uthi uzokumela abhadale abhadalwe 5000 but bona bakwazi ukuthatha less amount. So sithi bamosha isystem yethu nje so whole, so they must go back home bayolungisa inkinga zabo emakhaya.
Umgcinhlalo wenhlanganiso esisonke People's Forum umnumzana Zwelindaba uthi labo basekela ukuthi amaphemithi la esulwe.
Angeke bakwazi ukuphila ngaphansi kwabantu base South Africa, abantu base South Africa behleli bengasebenzi. Abantu base South Africa they own the rivers and the mountains abala South Africa. Yibo kufuneka beze kuqala noma ngabe laba bantu banamaphepha uHelen Suzman ubabona be right thina bantu base South Africa sithabambe kancane kusebenze sizilungise izinkinga zethu njengabantu base South Africa not ukuthi sinqedwe abantu abaphuma koZimbabwe ukuthi bakulethe omunye umthwalo phezulu komthwalo esinawo. We are saying asidingi lokho.
Kodwa isizalwane seZimbabwe unkosikazi noSisachuma uthi abazimiselanga ukubuyela eZimbabwe.
Mina njengezepholder ngikhayelele ukuzwa indaba ezimnandi ma i-court case iphela. Izindaba ezifana lokuthi thina sonke esinamazepu lawa ase-expire sizosuswa, sisuswe kule zepu sinikezwe ama-permanent release. Lokhu kungaba zindaba ezimnandi ezingasijabulisa nathi sibekwazi ukuthi singobani njalo siyaphi. Kumanje impilo zethu zisitakile, asazi ukubana siyaphambili noma siyemuva noma sisayoqala phansi impilo le esasiyibalekele emakhaya.
Udaba lwamaphemithi lo lukhangelele ukuthi luqhubeke emthothwandaba kuze kube ngolwesihlanu. Inhlanganiso ye-Consortium for Refugees and Migrants in South Africa, ezipepheli eZimbabwe Exemption Permit Holders Association, le African Amity, lazo ziza kwethula ukuphikisa kwazo isinqumo sokwesula amaphemithi la. E-Truck Drivers Association yona layo isemthethwandaba isekela kwesulwa kwamaphemithi la. Kulaba dabuka eZimbabwe abafika phose izinkulungwane ezingamakhulu amabili 178,000 abalamaphemithi la. Melestudio 7, Pretoria, wena South Africa, ni Mutuso Kumalo.
Ingcwethi kwezombusazwe zithi ungethulwa namhla kwamabizo abakhethwe ukuba bazamela ibandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Kutshengisa ukuthi kule ngxabangxoza kubandla leli zithi kusobala ukuba abakhethwanga ngemfanelo abazancintisa kukhetho lwamakhansila olwabameli bedale lephalamende kanye lolukamongameli. Kodwa ibandla le-CCC lithi lwenziwe kahle uhlelo lwe-consensus candidates selection. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngemva kokuba kumise umhlangano obekumele kubikelwe intatheli izindaba amagama alabo abakhethwe nguZulu. Abantu abakhulumele Studio 7 abakubandla leli bathi kulokuxabana okumangalisayo ngamanye amabizo ethulelwe labo okumele bewahlolisise engakethulelwa uZulu. Le ngcwethi ezicumula ezombusazwe zithi kuyethusa ukwenzakala kubandla le-CCC okukhangele ukuba lizabusa ilizwe leZimbabwe linganqoba kukhetho oluzayo. Zithi lizabusa njani uma lisehluleka ukuqhuba ukhetho lwebandla leli. Umnumzana Praise Moyo, enye yengcwethi lezi ezimele, uthi okwenzakala kubandla leli kuveza ukuba kunzima ukuba i-CCC yenze intando kaZulu ngendlela ekhetha ngayo abameli bayo.
Khanya kuningi okungaphakathi okunganakuzwisiseki lokudonselana. Into engiyaziyo ukuthi bakhona abanye ababesafuna labo ukuthi kube nguzibani lozibani ongabe ungayisikho okuyikho okufunwa yini ngumphakathi. So mbona ingani yizinto ezingane zisaba hlupha zonalezo ukuthi bengakubamba njani ukuthi imvumela zakhona zihambelane lezifiso zabantu kanye lezifiso zabaphathi baleli qembu lombusazwe. So singazi, but sithembele ukuthini bazakhona ukuthi belixazulule lolu daba masinya bezisa abantu kuselesikhathi kwenza ukuthi abantu bengalahli ithemba.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcwethi yezombusazwe ezimeleyo, umnumzana Pritchard Ndlovu.
Ku-CCC khathesi yikuthi abantu ababekumonzora labantu akade besele kuChamisa kule confusion ukuthi onguye ngoba.
Kodwa umnumzana abekezela Gumbo, ingcwethi kwezombusazwe esebenza kunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI, uthi ukumele uZulu abekezele kulokho okwenziwa libandla le-CCC.
I-selection process le abayikhethileyo abantu be-CCC babuya ngenye indlela la yokukhetha abantu ehlukene layiphi, ehlukene le yama-primary elections. Njalo indlela eyayisetshenziswa vele e-Africa yokuthi kuthiwa i-communocratic approach, yokuthi i-community yiyo e-produce u-leader, u-leader ka-produce uswa phezulu ephi i-community. Phakathi kwabantu laba ababili yikho phela kule kuthiwa i-leadership ephathini. I-leadership sokumele ukuthi ithathe laba abantu abayi-2 bekhangele ama-skills aba-offer.
Ibandla le-CCC lithi luqhutshwa ngemfanelo uhlelo lwabo lokudinga abazalimela kukhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka. Umnumzana Gift Osalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla leli, uthi baza kwethula amagama abakhethwe nguZulu.
Silokujabula kakhulu ngoba kobulawayo kontuduzathunqa kuhambe kuhle eMathebeleland South, kuhambe kuhle eMathebeleland North, kuhambe kuhle kusele 1 A1 ngeCentral lapho baphuze kuna ukuqalisa ngenxa yokuthi abantu bethu bebelenkinga. Silokuthokoza kakhulu ke ngamanye ama province onke jikelele eManikaland baqedile. So namuhla ngo 2 siqalise iprocess yethu verification ngenxa yokuba namabizo onke sebhalwe phansi kulaba yibanominatiwe, kodwa kufanele ukuverify ukubana kungakhwitshwa inomination list omunye eshotile, ngoba we have to verify amaforms wonke asayiniweyo.
Kodwa ilunga ledale leZANU-PF Central Committee umnumzana Mabutomoyo uthi kusobala ukuba akulantando kaZulu ku-CCC.
Njengoba sibonile emavikini adlulileyo kube lama primary elections lapho wonke umuntu olilunga leZANU-PF abephatheka khona eparticipate evotela icandidate ayifunayo. Lokho kwenza umsebenzi ube lula kaso uphume ikandidate eyodwa, ngoba wonke umuntu uyabe sazi ukuthi hayi ithuba ngaliphiwa, ithuba lokukhetho wami ngaliphiwa. Mayengenile kuhle, mayengasangenanga kuhle, lakho sesasebenza ngalo ongenileyo. Yikho ukuqakatheka kokuba lama structures mali inhlanganiso enkulu njengezana uPF. Lokho esikubona ku CCC ya ingxabangxoza.
Ibandla le Citizens Coalition for Change lonyaka kalenzanga ukhetho lama primaries lisithi kumele uZulu akhethe abazalimela ukukhetho oluzayo. Ngimele iTudo 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abantu abaningi bamelele ngamehlo abomvu ihlandla lesine lefilimu ye-Al Jazeera eveza ubukhohlakali obenziwa ngabacatshangelwa ukuba badlelana lomongameli Emmerson Mnangagwa. Kukhangelelwe ukuba ihlandla leli liza kwethulelwa uZulu kungakapheli iviki. Amahlandla amathathu atshengiswa uZulu aweGold Mafia aveze ubukhohlakali obumangalisayo ukuthiwa benziwa ngumnumzana Hubert Angel omele iZimbabwe jikelele emhlabeni wonke, uSimon Rutland labanye. Abanye babo sebevalelwe ama-bank accounts libhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe. Akwaziwa ukuba ihlandla elilandelayo limumetheni ngobukhohlakali obuvezwe ngabezindaba abe-Al Jazeera. Okwamanje kulabanye abantu abathi kumele kuvinjwe lama-bank accounts karushwaya isihlobo sikaMnangagwa. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi sebehlolisisa labo abacatshangelwa ukuba bathenga igolide engudlu. Umnumzana Prince Dubeko Sibanda okubandla le-CCC utshele uGibbs Dube ukuthi amapholisa adlala ngoZulu.
Hayi, Dube lokhu kakuyindawo. Ngumdlalo nje omshona sibhodiswa ukuthi khona kuthiwe kukhona okwenzakalayo khona kungekho. Vele ngo-2017 ngemva kokuphuma kukaMgabe waba sobala ukuthi abahuquluzi labana kade bengemva kukaMgabe kathesi yibo asebephambili. Bonke abananzelela ngama-political developments bakubona ukuthi kathesi umkhono yiwo osulimele, ngoba labana abantu akade bengani bayancandwa mbijana ngumgabe ukuthi ayilingakwenza njalo, kathesi yibo asebephambili. So-ke sokuphume egcekeni ngalokho kukhitshwe i-Al Jazeera ukuze bebonakale, ngoba bona ngumuntu obanjwe entshontsha kumbe kuthile egakeni laphana umuntu ethi uyaqhutha sokusithuthi. Kakwazi ukuthi e-reacte njani, enze njani. Yikho-ke ukuzama ukuthi kwenzakala ngani, kubonakala ngani kukhona okwenzakalayo, baza sitshela ukuthi kuyafeywa, akula muntu ofeywayo. Baza sitshela ukuthi kulama-bank accounts asevaliwe, akula ama-bank accounts and akula bufakazi ukuthi lawa ma-bank accounts avaliwe and ukuthi avalelweni kungela investigation. Ngifotha ukuthi okwakuqala ngaphandle kokuthi bona nxa besithi investigation ye-Al Jazeera injenjengoba injalo bayayivuma. So ngakunjalo phela bonke kabadibhi.
Kodwa bangadibha yini? Bangadibha yini bonke?
Hayi, abangeke bazidibhisa laba bantu.
Yindawo.
Yibo abaphethe into yonke. And hathi abona ukuthi i-involvement yabo vele yona into yegolide ongayikhangela iyafika emabuthweni, iyafika emapoliseni, iyafika kuma security agencies. Most key people akuma security agencies are involved kulawana ma scandals lawo, one way or the other. And therefore ngenxa yalokho akula action ongayibona from ama state agencies ezakwenzakala upon those people. And ngingakutshela khathesi ngoba wona ama state agencies akhona amaningi they are compromised.
So kuzaphelela emoyeni?
Ah, kuyaphelela emoyeni lokhu.
Ilizwe ke
ilizwe ngaphandle kokubana liyetshintsha lithi kasisafuni ukukhokhelwa ngabantu abanje. Omunye lomunye ohamba esibhedlela esingela amaphilisi, olomntwana ofunda esikolo esingela teacher okholayo, kwesinye isikhathi ungela namaklasi, ozahamba evotela abantu abadla imali ekufuze ukuthi ngabe yiyo eyenza ukuthi kube le mithi ezibhedlela, amateacher ehola imali ezwayo, odokotela namanesi behola imali ezwayo, ama-CIO lawo kathesi asebaleka amaningi elizweni. There's a record resignation ku-security intelligence, abantu besiya kubo-UK khona ngale lapho abathona begcothoza khona everyday. But isizathu ukuthi kulabalutshwana abalokhu bethatha okufuza ukuthi kudliwe ngomphakathi. So kungabonakala umuntu esiyavotela labana abantu kutho ukuthi uyakholisa ukuthi ngaqhubekele phambili ilizwe liyilokhu eyikho khona, kodwa ngabe funa ukuthi betshintshe abantu ngabakwenze khathesi nabakwenze ngevoti.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ukubandla le-CCC sixoxelayo eseHarare. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Freedom Murechu okuhlangothi lwabatsha kubandla le-ZANU-PF othi ukungabotshwa kwabanye abantu kuveza ukuthi akulanto embi eyenziwe ngabanye abaphume ku-documentary series ye-Al Jazeera.
Kunomthetho labezimbabwe. Umuntu engabotshwa ngesikhungthatha umuntu sisemgwebe thina ngokwethu njengomphakathi. Umuntu ehambe ekhothi abantu abale umfakazi befake isifakazi efangasake evidence. Then umuntu laye ule-right even ebotshwe njalo ule-right okuthi laye singamaloya ehambe ezidefende ekhothi. So kunjalo nxa kuyukuthi abantu abambophisileyo kumbe kuthole kusekakali ufakazi thina njengomphakathi zakuthini kumbe thina njengohulumente awunento esingayenza. Lapho kunomthetho kuya kulandela umthetho njengamalazi wonke siyawuve i-rule of law thingapha eZimbabwe. Umuntu engaboshwa kumele ehambe elokuzeni ekhothi bemjonisa amacala akhe evume nxa evuma nxa esala efake laye ufakazi ukuthi wayesala ukuthi ngalacala uhambe singayiphi indlela kunjalo. Ngiyabona ukuthi umuntu kuyatholakala ukuthi umuntu uyagcina ephuma ayiso catch and release. Isizathu ukuthi siyakuvela ufakazi obugcweleyo because umuntu nxa ukuthi ezegwetshwe kumele kube nomfakazi obugcweleyo.
Kodwa siyabona ukuthi abanye bathi kuyesatshwa ngoba igama likamongameli lalo lingani liyaphoselwa khonapho, bathi yikho phela kuyesatshwa izakhi lamapholisa khonapho. Akunjalo yini Bridge?
Ayisikho. Ilizwe likapresident kafana laba abantu bakhuluma ngojesu manje sikawaprofitha amanga izinto emhlabeni azokhuluma ngojesu nonkulunkulu kodwa yona wasezenzela into zayo. Kunjalo kulaba abantu abakhuluma ngelizwe likamongameli kodwa besenza ngesitizizi bathi name dropping. Bathi kwi-documentary kukhona yini lapha amazwe khona umongameli esithi right hambani lekwenza lokho kumbe ukuthi umuntu ayefuna ngikhulume ngomongameli kumbe ngathuma ukuzana ngizahlanganisa nomongameli. Akula lapho ukuphuka uphuma khona umongameli esitshe something okusho ukuthi kufana nabona la bantu abaprofethi bamanga ababethi sikhulume nonkulunkulu. Unkulunkulu uthe kodwa thina wazibona.
Umnumzana Freedom Murechu ukubandla le-ZANU-PF sixoxelaye ekobulawayo. Umende usele minyaka eminenge ekhuthaza uZulu ikakhulu abatsha ukuba bavule amankampani abo uma beqeda izifundo emakolitshini hathi ukumelela ukudinga imisebenzi. Kodwa iningi labatsha lehluleka ukuvula amabhizimusi ngenxa yokugugudeka komnotho weZimbabwe. UTobias Mtsingwa usethulela lolu daba eseHarare.
Kuyehlula ukuba abatsha abaningi bethole izikwelede ebhanga labo ele-Empower Bank elasungulwa ngomnyaka ka-2017 lile mali yokukweleda efika izigidi ezimbili, 2 million. Uhlangothi lukahulumende olubona ngabatsha lwathembisa ukufaka ebhanga leli imali efika izigidi ezilitshumi elakho ukukweledwa ngabasakhulayo. Ukusiyafika ekupheleni komnyaka ka-2021 ibhanga leli lalilezigidi ezilikhulu zamadola, 100 million. Osakhulayo uBenjamin Ndlovu ohlala eWange uthi ibhanga labatsha liyehluleka ukunceda abasakhulayo ukuze bathole imali yokusungula amabhizimusi.
kulale okuthiwa yini i-Empower Bank. Nxa befuna ukuhamba khona ngale ukuyaboleka izimali, kabalitholi lelo thuba ngoba bathwa kule mali okumele beyibanjele kuthiwa kumele ulete something for security. Mina ngikhuluma nginje ngangahamba khona ngale ngisithi ngifuna ukuqalisa ibhizinisi lami, kodwa bese kuthiwa kumele ngiyeleta into eworthy engangiyenza for security ukuze ibanjwe khona ngale.
Wodwa usithethelele Mathonsi ohlala eNtumbane kobulawayo olebhizimusi lokuthengisa impahla, uthi maningi amathuba abasakhulayo okuvula amabhizimusi.
Umumo uyavuma ukuthi thina ama-youths sibe ngama-entrepreneurs, siqalise amabhizimusi ethu athi thina. Kodwa kusungakwenzakala ukuthi silobuvila kakhulu ekuthini sithi ha kuthenya bengicabanga ukuthi but ingayenza lokhu akusoze kuye ndawo.
Ingcwethi ecubungula ezonotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi kuyathokozisa ukubona uhulumende ethatha amanyathelo okuphathisa ontanga ukuthi besungule amabhizimusi.
Singabo bamazalo khona ukukhulunywa ukuthi nxa ontanga ongelamali kubazima ukuqala ibhizinisi. Asoqiniso umcabango i-idea iqakathekile ngoba imali ilandela umcabango. Yikho ngibona kulula ukuthi ontanga baqale amabhizinisi nxa umcabango wabo iyinto ethengisekayo.
UGrace Ncube ohlala eWange uthi ukusilela kolwazi lakho kunakho ukwenza abatsha bengabe lamadlabuzane okuvula amabhizimusi.
Okwenza abasakhulayo bengaphathiseki emisebenzini yokuzisebenzela yikuswela izindawo zokusebenzela kizo. Abasakhulayo bahlangana lobunzima bokuthola izimali zokuthi beqalise amabhizimusi. Bengancediswa ngolwazi lokuqakatheka kokuzisebenza.
Umnumzana Efi Ncube olwela ilungelo loluntu uthi kuningi okwenza abatsha behluleke ukuvula amabhizimusi.
Ungakhangela kunzima ukuthi bazuze imali yokuqalisa lawo mabhizinisi. Kakulula ukuthi baye ebhenki bafike bathi bacela imali, babolekwe imali. Nxa eseyiqalele leyo bhizinisi ukuthi ihlale isebenza iqhubeke ikhona, akutholakala abantu abazathenga kulabo bantu ngokuba abantu kabasebenze, ezomnotho kazisebenzi ngendlela efaneleyo. Lezi politiki zenza kube nzima ukuthi leyo bhizinisi nxa isiqaliwe isebenze ngendlela efaneleyo.
Umnumzana Omega Sibanda omele ivungu edale lephalamende njalo elilunga lekomiti ebona ngezabatsha edale lephalamende uthi ibhanga leEmpower Bank lisebenza kuhle kakhulu.
UPresident ubaba mina ngakusinika ibhenki othiwa Empower Bank. Ibhenki le kimi iyasebenza. Maningi ama-youth asetholile imali, iyatholakala imali. Bhodile ngekomiti lizwe lonke zama ukuthi sifundise ama-youth. Wona ama-youth afuthi imali esiphume khonapho khonapho. So kwami ukuthi ngithi ma-youth zamanini ukuthatha amafomu lifile, eyabuya imali yana ikhona imali yama-youth le. Interest yayo inlutshwana kuyabhadaleka. Bayakunika the 3 months qalisa i-project.
I-Studio 7 kayene lisanga ukukhuluma labaqondisi bebhanga le-Empower Bank ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Ngesikhathi senguquko, kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joe Biden ulibhekise kwele-Ireland lapho aza kwethekelela okwadabuka umndeni wakhe. Ukhangelelwe njalo ukuba uza kwenza umhlangano oqakathekileyo lomkhokheli wakwele-Bhilithane. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. uhlangothi lwe-United Nations High Commissioner for Human Rights lubika ukuba sokwabulawa abantu abafika phose inkulungwane ezilichumi 8500 kwele-Ukraine selokhu ilizwe leli lahlaselwa ngele-Russia. Abantu abaningi bathi umnotho weZimbabwe usufike kusibanga esidanisayo. Baningi asebesehluleka ukuthenga ukudla lokuphila ngoba imali abayizuzayo isingeseneli lutho. Iningi lihola ama-RTGS kukanti intengo yempahla lokudla ingamadola eMelika. Sixoxele umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezomnotho ngalolu daba.
Umumo womnotho uyahambelana nomumo wombuso wesizwe. Kodwa okuphambanisekileyo eZimbabwe okungalungisiswa kuqala akulungisiswe umumo wombuso, ngoba umbuso wethu nawo lowo okudlwangula amalungelo abantu, okudlwangudlwangu, i-corruption, ukuntshontsha imali kahulumende. Konke lokho kwenza ukuthi isiphala sikahulumende singabi le mali eyenelayo, imali eyiyo engancedisa ukusapota i-financial security ikhisimeke emabhenki, i-confidence, ngoba osobhizinisi abaningi abathanda ukufaka imali emabhenki kumbe bavela ngaphandle kwelizwe. Umumo onje abanaqiniso, izirikofa yakhona i-very high. So singaze silungisise i-politics yethu eye-corruption leye-plundering. Imali yethu eyalapha izaqina, nxa ingaqina i-production, impahla sezilungiswa eZimbabwe ukuthi ayisaduli ngazilungiswa khonapha. Okwakhathesi zonke ziyathiya zi-importa.
Imali zona ezingwe eziphuma ziye phandle kwelizwe kuthiwa kuthengiswa igolide, ziyaphenduka yini elizweni? Njalo nxa kuyikuthi ziyaphenduka, zinceda njani umuntu ozisebenzelayo kodwa abesephiwa i-RTGS ekupheleni kwenyanga?
Right, ngingithathe lapha banaleli. Ukuphuma kwemali akulandaba, akula lizwe eliphumeleleyo elingaphumi imali. Imali iyaliphuma. Okuqakathekileyo yikuthi umnotho welizwe ongwawona lungisise imali esebenzisela khonapha elizweni, ngoba nxa kungela mali ephumayo akula mali engenayo. Singangena imali eningi kakhulu ngoba sile zinto eziningi ezithengisekayo ngaphandle kwelizwe. Izigebenga lezinto ziphonge u-affecta nje i-image yelizwe, umumo welizwe, kodwa hhayi imali yakhona vele ayisezilinganile mali engangena ngayo sizibutha kuhle.
Kuthiwa kusetshenziswa i-RTGS yiyo abantu abahola ngayo, kodwa impahla lokudla lokunye kuthengiswa nge-US dollar. So abantu baphila njani?
Yinkinga yakhona ukuthi okwakhathesi vele abantu baphila nzima, ngoba nxa bezuza imali ngamabhondi kayenelisi yabayikabeyenelisi ukuthi bathenge ama-US dollars akhona. Akula lizwe elingaphumelela lisebenzisa imali yangaphandle kwelizwe. Odingakala khathesi kade ukuthi i-US dollar ikhitshwe, sokufakwa i-management entsha e-Reserve Bank, sokusiba khona yona ethiwa i-sound money, ayikhona i-fiat money. I-sound money yimoney, imali ehamba lobunzima begolide esinalo, ama-diamonds ama-industry, ye encedisana lokuthi imali iqine indlebilise lapha ekhaya. As long as nxa izinto zithengwa ngama-US dollar, i-US dollar isebenza lapha. Laba abangenayo bagcine bayahlala bengabayanga. Kuyekhona ukuthi yokuthi i-US dollar ingakhitshwa, kungafakwa i-management entsha e-Reserve Bank, yibo abazaphumelela ukulungisa imithetho ezaletha ethiwa i-sound money kwi-economy.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezomnotho esixoxelaye eseHarare. Live talk namhla sixoxa ngokuphatheka kwabatsha abazancintisa kukhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka eZimbabwe. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela sokuhlolisiswa udaba lamaphephandaba eZimbabwe exemption permits ePretoria High Court. Kulokufuthelana kubandla le-Citizens Coalition for Change ngokukhethwa kwabazancintisa kukhetho oluza kwenziwa lonyaka. Amapholisa athi asehlolisisa okwenziwa yilabo abaphuma kumabonakude wezindaba owe-Al Jazeera bekhuluma ngokuthengisa igolide ngudlu. Sesiligqibake lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi ngise Washington DC ngithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.